Siyamangala ukuthi kambe uChamisa nguye obusayo na, nguye osipha indlala na, nguye osincitha imsebenzi na, nguye obulala abantu na, lokuhlukumeza abantu na. Ngimbuzo le ngiqondisa kini mahlabe ezulu ukuthi lihluze ngesikhiwa kuthiwa uku-analyze lijule liye emkantshweni ngoba sesimangala sonke lapha eZimbabwe ukuthi sokulabanye abantu uChamisa lebandla lakhe engafaka ibizo omunye uyagijima ephambanisa. Engafaka isimbo omunye uyagijima esiyaphambanisa. Engafaka umbala wephathi yakhe omunye umuntu uyaphambanisa. Namhlanje sesifake i-CCC, Citizens Coalition for Change. Nangomunye wahamba wayafaka okufana nayo ezama ukugwenxa. Baba lamahunga-hunga bezwa ukuthi sifuna ukufaka MDC Zimbabwe, omunye wavuka sebhalisile eseGoli. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza abantu bazwele isihawu esithi ngesikhiwa sympathy. Eke lintshele mahlabe zulu, wenzeni ubaba uChamisa?
AbeZimbabwe Convergence for Change laba bathi bazise iZeki Nyakenye, babhalise njengebandla kuZeki Nyakenye. Lisungula elenu lina iCitizens Coalition for Change, lalingakubonanga yini, kalizange likukhangelisise khonoko?
Into yokuqala yithi baba Nkomo esaqala ukusebenzisa iCitizens Convergence for Change, bahle bagijima sebesithi libizo lephathi, hatshi lalingasilobizo. Wayewumbono esithi ngesikhiwa yiconcept yokuthi abantu bahlangane benze intonye ukubambana, okuthiwa yiconvergence. Khona phana bahle batshontsha bayabhalisa, vele sisebenzisa kambe ngubani ongazange azi ukuthi yithi esaqala ukusebenzisa i-CCC, Citizens Convergence for Change, singakatshintshi ukuba yi-Citizens Coalition for Change. Size safaka u-coalition sesibona ukuthi abantu bathatha umbono wethu bahamba bayabhalisa yithi abanikazi be-CCC. Ukulokhu ngabantu abathunywa ukusigwenxa.
Sizwa kuthiwa kuyaqhubeka ukuhlukuluzwa kwabasekeli benu abagqoka imvunulo yebandla. Lithini ngalokho?
Phambi bengahamba betshaya abantu, amankazana labomama labafana labadala, ngoba bagqoka izigqoko ezilombala olithanga. Lo ngumbhedo ongazange ubone ngushaka ngokwakhe. Kukhombisa ukuthi ibandla elithungamelwa ngubaba uChamisa libandla elimqoka elilanda ukuzafeza izikhalazo zabantu, njengoba libona amabandla amaningi asesebenza le-ZANU-PF. Lokhu sithanda ukucebisa amapholisa ukuthi hathi mapholisa, lingabatwa bethu, lisebenzeli isizwe, alisebenzeli iphathi enye. Yikho kuzahlupha khonoku ukuthi after sesibusa selibaleka lisiya kwezinye indawo. Hatshi, thina sithi mayuyu, amapholisa ngabatwa bethu, basebenzela isizwe, uhamba behlukumeza abanye abantu akukho emthethweni.